endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umkhuhlane wesihudo ubulala umuntu kobulawayo. Sizahlolisisa okwethulwe ngusiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangosha, kanye lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube, omayelana lokuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe. Liza kwenelisa na ukuhlawula umthelo omutsha wokuthumeza imali lisebenzisa omakhalekhukhwini. Sokumele lihlawule 2 cents idola linye ngalinye nxa lithumeza imali ngomakhalekhukhwini kumbe lisebenzisa ama-RTGS. Ulive Talk namuhla kuhlelo lobatsha ule The Connection sixoxa ngamathuba okuthola imisebenzi. Bayithola na imisebenzi abatsha? Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 001 202 465 0318, kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eyefacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapa 7 ntambama kumagagazi athi 909 AM, 4930-15580 lagu 6080 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa lokuthi ngo-past 6 kulezinye indaba ekuseni. Lingakhohlwa njalo ukuthi siku WhatsApp lakufacebook ku-VOA Ndebele.